sokuyisikhathi sendaba ku VOA Ndebele.
Amachono zihlobo siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Studio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC.
Lingali chona njani zilukandaba olamukela emsakazweni we Studio 7 yesonto mhlazi ku 15 Ncwabakazi 2021 ngo Chris Gande. Endabeni zethu lamhlanje, impumela yokhetho lweZambia ilokhu ingakaziswa yonke, kodwa esiphumile itshengisa ukuba umongameli Edgar Lungu unqotshwe ngumnumzana Hakainde Hichilema ngamavoti amaningi kakhulu.
Okuliqiniso ukuthi abantu beZambia bakubonile ukubana lo odepeti ubese basebenzisa njengomuntu njengomlimi osebenzisa idondi engayinakekeli.
Amasonto amaningi awavulanga namhlanje lanxa umongameli Emmerson Mnangagwa wathi asengavulwa kodwa kungene kuphela abahlatshiweyo amajekiseni e-COVID-19 womabili.
Namhlanje abaningi abayanga abavulanga njalo amabandla ngenxa yokuthi lindaba ilokhu isaqoxwa ngayo oyokuthi abahlabeleyo kube yibo bodwa abangenayo.
Ugatsha lwezempilakahle luthi inani lababanjwa igciwane le-coronavirus ezigabeni ebesezithiwa ziyagobhoza igciwane ama-hotspots liyehla kakhulu. Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa khonapha emsakazweni we Studio 7. Impumela yokhetho lweZambia itshengisa ukuba okhokhela ibandla eliphikisayo umnumzana Hakainde Hichilema uphambili ngamavoti adlula isigidi esisodwa 1,009,405. Ngemva kokukhonona umongameli Lungu uthi ukhetho aluhambanga kuhle. UHichilema ukhokhela ibandla le-United Party for National Development siwancintisa kathathu enqotshwa. Abahlola ukhetho lolu bathi obekumqoka ukuthi uZulu nguye othethe inyathelo lokuvimba ukucilibezela ngoba engasukanga lapho kade kuvotwa khona elinde amavoti. Sixoxe lolwela ilungelo likaZulu umnumzana Mbuso Fuzwayo. Saqala ngokumbuza ukuthi ulubone njani lolukhetho.
Okuliqiniso ukuthi abantu beZambia bakubonile ukubana lo odepeti ubese basebenzisa njengomuntu njengomlimi osebenzisa idonki engayinakekeli bebengalamkila kahle ngoba kakhulu besesebenza lohulumende weZimbabwe. Umuntu ngambona senamadalena lohulumende weZimbabwe ngoba kwazi ukuthi usengenile esontweni yobuthaka. So ngibona ngazathi okwenziwe ngabantu abatsha, untshintsho lulethwe ngabantu abatsha eZambia baphakamile ngobuningi babo bathi impilo yabo izamotshakala, ikusasa yabo kungaqhubeka kubusa lo ubaba ophetheyo. So ngibona ngazathi lathi eZimbabwe intsha kuhle ukuthi ifunde eZambia ukubana ukuze ibe nekusasa elingcono.
Sifundo bani esingatholwa ngabezombusazwe abeZimbabwe ikakhulu abamabandla aphikisayo?
Ikusasa yeZimbabwe isezandleni zabatsha. Intsha kuqakathekile ukuthi ngobuningi bayo ikhuthazane ukuyabhalisa. Intsha kuqakathekile ukuthi ikhuthazane ukusukuma iyevota. Amabandla aphikisayo okuqakathekile kakhulu ukubana abone ukuthi amalunga awo bayakhuthaza amalunga ukubana ebhalise ukuvota, njalo amalunga awo kuqakathekile ukuthi ebekwazi ukuthi akhuthaza izizalwane zelizwe ukuthi ziyevota. And ngemva kokuvota kuqakathekile ukuthi bebone ukuthi kuma-polling stations wonke kulama-polling agents wonke ama-polling stations, hayi ukuthi kwezinye indawo kuthiwa kula-polling station akula-polling agents.
Umnumzana Mbuso Fuzwayo ngolwela ilungelo likaZulu njalo engumkhokheli wenhlanganiso ye-ibheji likaZulu ubekhuluma ecingweni le-Studio 7 ekoBulawayo. ugatsha lwezempila kahle luthi inani lababanjwa igciwane le-coronavirus ezigabeni ebusezithiwa ziyagobhoza igciwane ama-hotspots liyehla kakhulu. Kumanani awethulwe izolo lolu gatsha luthi kulabantu abalichumi lasikhombisa 17 ababhubhileyo bebulawa umkhuhlane we-COVID-19 kuthi abangamakhulu amathathu lamachumi amane lanhlanu 345 babanjwa igciwane le-coronavirus okulinani eselehle kakhulu nxa kuqathaniswa lensuku ezisanda kwedlula. Abahlatshwe ijekiseni yakuqala ye-COVID-19 kumanani ayizolo bedlula inkulungwane ezingamakhulu angamachumi amabili 22,959. Iningi labezokholo kaliyanga emasontweni namuhla lanxa umongameli Emmerson Mnangagwa wathi bengavula amasonto abo kodwa kungene kuphela abahlwatshwe amajekiseni e-COVID-19 womabili. Abamasonto bathi kuza kuba nzima ukuthi baxotshe abangahlatshwanga yikho bengavuli. Sixoxe lomfundisi uSenis Banda womanyano weZimbabwe Christian Alliance ukuze sizwe okuningi ngalolu daba.
Amachurchi namhlanje abaningi abayanga abavulanga njalo amabandla ngenxa yokuthi lindaba ilokhu isaxoxwa ngayo oyokuthi abahlabileyo kube yibo bodwa abangenayo emabandleni ngenxa yokuthi ibandla nxa selikhangele i-church ngokwenziwa kwalo ukuba nzima ukuthi uxoshe umuntu ozodinga uNkulunkulu. Ngakho singakhangela ukuthi amabandla amaningi ngathi layo nxa sikhangele i-heads of Christian denominations amabishops bathe akumwe akumiwe mbijana kusaxoxisana lohulumende ukuthi ungaba lenye indlela yini engasetshenzwa kulokuthi kuye xotshwa abantu. Njalo siyananzelela ukuthi bona abantu labafundisi kade nje nxa sikhangele uhlelo lokuhlaba beluhamba kakuhle okokuthi asiboni duko lokuthi nxa kukhulunywa ukuxoxisana kungafunwana indlela yokusebenza linto ngenxa yokuthi ekugcineni ukuhlaba kumbe ukungahlabi kumele kuthiyelwe ukuthi umuntu azenzele isinqumo engafuqwa kumbe engafoswa ukuthi enze leso sinqumo. Kumele ukuthi athiye azenzele azicabangele ukuthi ufuna ukuthi ahlatshwe kumbe angahlatshwa ngenxa yokuthi ngumzimba wakhe. Kusasa kungaba lolunye uduko kuyakumele ukuthi kube yinto i-decision kumbe isinqumo umuntu abezenzele yena yedwa. Ngakho mbona khonokhu kuqakathekile ukuthi amabandla kunanzelele khonokhu njalo ananzelele ukuthi thina njengebandla kuba nzima ukuthi sifosele abantu kumbe sibabambe ngenkani kodwa siyabe sikhuthaza abantu ukuthi bekwenze kodwa ukuthi sibabambe ngenkani hayi kuyabe kuyinto enzima leyo.
Nxa usithi lindaba ixoxwa ngayo kutsho ukuthi kukhulunyiswana obani lobani, uhulumende uyakhulunyiswa yini kumbe ungasichazisela nje khona?
Ithi njengoba amabandla ekhulumisane lohulumende nge-statement abasikhiphileyo ngiyathemba ukuthi kuzatholakala indlela yokuthi kuxoxiswane ngoba sinanzelela ukuthi bakhulume ngokuthi kumele amabandla abe ku-National Task Force ye-COVID-19 okuthi ngiyathemba ukuthi uhulumende layo uzaphendula akhulumisane labo kuhle. Embona kungaba kubi ukuthi kukhulunyiswane kumaphephandaba kuphela kungatholakali isikhathi sokuthi kuhlanganwe.
Umfundisi uSenis Banda ngomanyano weZimbabwe Christian Alliance ubekhuluma ecingweni le-Studio 7 ekobulawayo. Ziyakhala izakhamizi ku-110 ebulilima West ezintshontshelwa amadonki nezinye izifuyo ngamasela acatshangelwa ukuthi ahlala eCholocho. Kudaba lwezemaphandleni esilethulelwa yinhlanganiso ye-Harbour Cook Trust ibambisana le-Studio 7, uGibbs Dube uyalandisa.
Ziningi izakhamizi endaweni yebulilima West ezikhala ngokutshontshwa kwezifuyo. Omunye wabo ngunkosikazi Vainolia Moyo ohlala eBambatsi.
Ku-Ward 10 lapha silenkinga kakhulu eyokucathelwa yizifuyo kodwa njenge-community sahlala phansi sabonisana ukuthi khona ngcono sikweleke sihlangane sibe yintonye kuke kulandelelwe indaba yezifuyo lezi ezicathayo ikakhulu amadonki onkomo kuyahamba nje kuchabalale. Ngikhuluma nje lami ngomunye owacathelwa zinkomo isiba sonke zazingu 80 bahle babuya bazibutha zonke nje bahamba la kathesi angisela nkomo okwangenza ngathi stepically kufundisene abantu abamjoba ningedwa nje abantwana kabasa mntanami owayefanele kuform 4 wabhalanzima ngenxa yokuthi izifuyo zami zasezithethwe ngokunjalo siya contributor siyiward 10 i-community yonke siyakhipha ama 20 rand 20 rand ukuthi kuyedingwa izifuyo okwakuqala sakhipha sibili last month bahamba abantu beyingxenye belihlekanyana sibili elithe sisebenza ndawonye labo council bakhipha labo izimota zabo bagijima babuya okokuqala babuya la madonki angu 22 abantu babuya bathola amadonki abo bathatha akwaba yisibongo esikhulu kakhulu lo wayezizwa engathi secabanga ukuthi uzadlela imali kwamsinda kodwa wabonakala wonke umuntu esekhipha okwesibili babuyele nje ngolesithathu last week kade bekhonale babuye la madonki ayi 38
unkosikazi Moyo uthi bayabonga kakhulu abantu ngokwenziwa izakhamizi lamapolisa
abantu bajabule kakhulu omunye umama uze wangilanda sibili wabuya edlula le donki yakhe wabuya la emzini wami ezongitshengisa ukuthi khangela idonki yami ngiyitholile into elalisitela yona hayi iyasebenza sibili kakhulu ngikhuluma nje ngingomunye okukomiti yakhona eyokudinga izifuyo ngilo baba uJosepha uDube sisebenza sonke ithe sihamba sigqugquzela abantu siqoqa lezi mali siyehlangana sinike abantu ukuthi sokutholakala emalini abantu baphume beyidinga lezo zifuyo ngokunjalo ayi community ijabule kakhulu ngezifuyo lami ngingomunye vele o contributor ngoba ngicabanga ukuthi mhlawumbe bazadibela kube bhotabhota bewela lenkomo zami zibuye
unkosikazi sikhathele Dube laye ohlala eBambatsi kuyawuncoma kakhulu okwenziwa izakhamizi lamapolisa
kwisandla lesi-3 bahambile njalo babuye lamadonka ngu 38 wona ayedlula 38 amanye alahleke endleleni ayefika kuma 8 kodwa ngokuthi njengoba kuhanje busuku indawo yangikhona kuyasokukhathana amadonka ehamba laye ephuma ephuma so baze bafika le 38 ngikhuluma nje abuye ehlale o 7 days ukuze omunye lomunye noma ukondolwane noma gwamagwama noma ngapi ubuye ukhangela amadonka akho batholile ngokuningi bawo bathatha amadonka abo so ngikhuluma nje sihlala 7 days sisiloka siyenzela ukuthi abantu bonke bezwe ngamadonki labo bebethatha amadonki sibili hayi alokunyamalala okungaqondiyo ngezindawo ngezindawo kodwa hayi ngendlela okusetshenzwe ngayo hayi njalo siyakhelene lecholocho singabantu banye indlela yiyo le lathi siyahamba siyele labo bedlulebele so yonke into iyalungiswa so ngendlela nale izakhamize eziyenze ngayo indlela esilungisa ngayo ukuthi hayi kusasa kungabi khona ukungazwani phakathi kwethu lecholocho bebona ukuthi hayi abantu bayabelanda belonda izifuyo zabo
lolu ludaba elilethulelwe inhlanganiso yeHabakuk Trust ibambisana lomsakazo weStudio 7 lelani udaba olufanayo ngeviki ezayo ngimele iStudio 7 kuseMaryland ngokips Dube
lo umsakazo weStudio 7 sisakaza eZimbabwe lisizwa sephuma ngapha eVoice of America eseWashington DC
okwamanje sengilithiya ezandleni zikaMike Hobe lingali tshona njani umthokazo omuhle zimpapo muhle ngiyalibingelela kuhlelo lwethudwa namhlanje igama ngumaikobe namhlanje sixoxa lotsepanginare owenhlanganiso ye-Albino Trust of Zimbabwe sixoxa ngohlelo lwe-albinism a champions campaign oluqhutshwe inhlanganiso ye-SADC a youth forum Sepang ngiyakwamukela kuhlelo awusitshele okuningi ngohlelo lwe-albinism champions campaign
ngiyabonga ngizathanda ukukhuluma ngomkhankaso osolizayo ukuthi SADC youth champions for the albinism agenda lapho ebesikhangelele ukuthi sithuthukise indaba eziphathelane labantu abalobala kodwa ikakhulu besikhangele esikubiza ngolini lesilungu sithi ngama-sunscreen lotions lokhu ngabakugcobayo abantu abalobala okubaphathisayo ukuthi loba beselangeni bebehlatshwa zinsaba zelanga ungaba phambanisi emzindeni yabo.
Uhlelo lolu lusiza kanjani abatsha abaphila nge-albinism abadabuka emazweni atshiyeneyo kwele Southern Africa?
Uhlelo lolu luyaphathisa abatsha abalobala ekuthini indaba eziphathelane labo sezizaququzelwa, sezizasabalala, zazakale kundawana zonke nje sikhangele emhlubulweni lo oweNingizimu Afrika. Njalo baphathisa ekuthini ezinye zenswelo zabo sezizananzelelwa sikhangele njalo okwezemfundo ekuthini lumkhankaso awugxilanga kuphela ekuthini saneliso ukuxoxa imali yokuthenga amafutha lawo esiwathi yi-sunscreen, kodwa sikhangelele ukubana sisebenzelane le nhlangothi ezithiyeneyo ikakhulu inhlangothi ezikhangelane lezemfundo ukuthi mhlawumbe bangaphathiswa zathole ukubhadalelwa zathole ukuncediswa kukho konke abadunga ukuncediswa ngakho.
Sepang, awusitshela okuningi ngenhlupho zenu njengabasakhulayo abaphila nge-albinism kwele Zimbabwe.
So inhlupho ezihlangana labasakhulayo abalobala yikuswela lawo mafutha esiwathi yi-sunscreen lotion, ngoba lawo mafutha kumele bagcobe impilo yabo yonke ongakhathalekile ukuthi isikhathi sokutshisa nesikhathi somqando. So uhlupho yikuthi kuba lokuswelakala kwemali ukuthi lawo mafutha athengwe, ngoba sikhangalela ukuthi amafutha xa wathole kuthiwa ashibhile $10, kodwa wona adlalela $15. And then kwezinye iindawo ezithaya ezibalisela oMalawi labeTanzania babulawa laba bantu bahlalela ezalweni, ikakhulu laba babehlala emakhaya okumele bahambe umangomude bafuna bangasayo esikolo besesaba ukuthi mhlawumbe bangaqathanyelwa babulawe.
Hayi, isikhathi sesidliwe ngumangoyitsebang gqiba lingxoxo.
Abasisa ukuba yingxenye yalo umkhankaso bangaxhumana le-SADC Youth Forum, yona itholakala ebulenjini sikhangele kwindawo zokuxhumana ebulenjini. I-Twitter yabo ithi SAYOF, batholakala njalo kuFacebook SAYOF. Kulabameli bale inhlanganiso esebenza ku-Southern African Region, kulabameli abakhona kumazwe wonke alitshumi lasithupha 16.
Hayi, Zulukandaba, sithanda ukubonga uTsepang Nare ngokungena kuhlelo. Isikhathi yiso sesihliwe ngumangoyi. Silugciba lapha uhlelo lwabatsha. Lingakhohlwa iZulukandaba ukuthi sidibana njalo kuhlelo lwe-Live Talk, The Connection, olevalisayo. Igama nguMike Obe, mthwakazi omuhle, Zimbabwe omuhle. Sohlangana ngolwesibili. Baba! Siyabonga Mike.
Sihamba masiko
sizi umandla
baba mkhulu
babelo.
Ukuba manje ke sizwe uGibbs Dube esethulela uhlelo lwezamasiko.
Babethethela
amazwi sizi
umandla masiko
wena. Namhlanje sikhopha ngokwakusenziwa zintombi kudala lokwenziwa ngezinye kulezi nsuku osokuyisivu kamphunzana nxa sikhangela ke ukuqoma. Silobaba uNkululeko Gobalanda Mathe, ingcwethi kwezamasiko esintu kanye nomama uSeludewa yinothandwa ngabantu abaningi enkundleni yokuxhumana ye-Facebook. Ake sizwe-ke ukuthi umnumzana Made uthini ngodaba lolu.
Intombi zanamhlanje kazisafanani nentombi zakudala. Intombi zakudala bezithatha isikhathi ukuthi umfana zimkhombe, bezingathatha inyanga ezintathu kusiya enyangeni eziyisithupha. Bekule zinto kade beqala bezikhangela isimilo somfana, umuzi ophuma kiwo, impilo yomfana lemvelaphi yomfana. Begijime bayobuza futhi kubobabakazi ukuthi lo mfana kambe ngabe kulungele ukuba umkhwenyana lakubo sisi abadala. Bengavuma, bethola ukuthi umfana ukulungele ukuba umkhwenyana sebezabuya ke sebemkhomba umfana. Kebe sokudlule inyanga ezintathu. zintathu okusiya enyangeni ezisithupha yikho namhlanje ubona abazali bethu behlele emizini yabo ngoba uthando lwakho na lwaqinisekiseka lwaqiniswa lwaba lomkantsho kusukusela ekuqaleni
uma the uthi kunengi osokuguqukile
intombi zanamhlanje usuhlangana naye ikunike ama phone number ikukhombe namhlanje uhambe layo namhlanje leyo ntombi lolo thando ngeke luzele luqhubeke luye phambili angeke luzele laste ngoba kusuka kungalaqiniso leyo ntombi okokuqala kayikufundanga kayikwazi ukuthi uphila iphi impilo ikubone nje ugezile umuhle uzidrivele imota ayikwazi le mota le wayithenga kanjani ngomva kweviki mase kukhombile sizathola ukuthi hayi mani lo mfana lo uyisigebenga le mali oyiphila ngayo emenza abe muhle ubamba impuzi yikho uzothola manje uthando lwakhona lungaselukuphelela emoyeni njengamakhoba amabele ngoba izinto kade kufanele ukuthi azikhangele kusukela ekuqaleni kazibonanga sezibona esengenile ethandweni ikubona namhlanje imizi yangkhona ichitheka labazali sokuze kunzima sokuyimvela kancane ukuzothiwa uyalobolisa ngoba uzalobolisa umntwana namhlanje kusasa kuyachitheka inkomo sokumele zibuyele emuva ngoba uthando lwangkhona azange lwaba lomkantsho sokusela ekuqaleni sebenazelelana sebehleli bonke balobolana ukuthi hayi lo unje lo uyikhala bani ukhumbula ukuthi nxa liqala ukuthandana lizabe liphathana kahle omva kwenyanga ezintathu yikho lapho selizabonana khona ukuthi lo uyisimo esinje uyisimo esikanti so into okufanele ukuthi kube thali azifunda lingakakhombani lifundane ukuthi kanti lo muntu uphila iphi impilo so akusayenziwa lokhu manje ile intsha manje yikho sokuchitheka kanti
umade uthi kudala kwakuthatha isikhathi eside kakhulu ukuthi intombi iqhome ijaha
amajaha akudala ayekhombisa intombi aboma 6 months or umnyaka intombi lokho imbhayizisi ingafuni ukuthi imkhombe noma imfuna lokhena kwakusenza ukuthi ijaha nalo likuthende libone ukuthi khona hayi intombi leyi intombi nje elungileyo ngoba kudala kwakungamcabanga ukuthi wawungathi ma ungathi umuntu engathi uyakufuna khona lapho uvelwe umkhombe same time wawuyabizwa ngamagama kufanele ugcine ngasakuthembi so khokhena kwakunika ijaha isibindi sokuthi hayi kusho lo ngumfazi sibili umfazi wokuthathu engimkhombisa isikhathi eside angaka ngize ngiginqe kangaka ngilandelana laye
unkosazana Dewa uthi intombi kulezi nsuku zesaba ukuthi amajaha ayadinga abanye ngesiphangiphangi
manje ijaha malibuya kuwe lithi ngiyakufuna lingikhombise manje lithi hayi selu ngiyakufuna namhlanje useli kumele amkhombe namhlanje ngoba mayengayekeli ukumkhomba namhlanje ngeke phela azabuye futhi lakusasa engabuya kusasa abuye 2 days 3 days agcine ekhathala sesadinga abanye mayefika ngale phambili avele khonje semtime wena ngaleso sikhathi ubumthanda uzothi hayi ngizamkhomba noma makuphela inyanga noma ngizomkhomba after 2 weeks umuntu sedlulile akasekho lapho wena lapho sifuna khona yena akasafuni sedlulile selithola uthando kwezinda so akusafani nakudala
hange izimalapha kuhlelo lomasiko lokuphila kwabantu zuku zonke bese lo mnumzana ngikhululeke ukubalanda mathe ingcwethi kwezamasiko esintu kanye nokusizana seludewa uthando ngabantu enkundleni yokuxhumana eFacebook
olivalelisayo ngomthembo sithemba ukeeps to be nilale
siyabonga keeps to be sengidedela emuva ngilichiya ezandleni zikantungamile inkomo
ngiyalamukela kuhlelo fuselela umoya igama ngontungamile inkomo lamhlanje ngilomfundisi usenisifanda ngiyakwamukela kuhlelo mfundisi
ngiyabingelela abalaleli namhlanje usihlwa ngiyabonga ukuba sibe lethuba lokuhlangana njalo
usiphatheleni lamhlanje
namhlanje bemfuna sikhangele ukuloba kukamose kumahubo 90 wabhalwa ngumose lapha edumisa unkulunkulu uthi yena ku-90 sibala kuvesi ka-1-2 nkosi wena uyisiphe
isiqhephelo sethu ezizukulwaneni zonke. Zingaveli intaba ungawenzi umhlaba lelizwe kusukela endulo kuze kube nini lanini. Wena unguNkulunkulu. Lumbhalo umbhalo osinanzelela ukuthi wabhala ngoMose. UMoses yena wayehambe loNkulunkulu kwesikhathi eside, ehamba laye kunkangala ekhiphe khulula abantu eGibhithe. Simbona elwisana loFaro ukwenzela ukuthi abantu bakaNkulunkulu bakhululeke ebugqilini. Sihlangana laye uMose ehlangana loNkulunkulu enkangala, uNkulunkulu eziveza njengegusu elibhebhayo. Njalo uNkulunkulu uthi nxa ekhuluma ngaye uMose uthi kubo bonke abaprofethi akula owambonayo ebona ubuso bakhe. UMose wayelobudlelwano obuseduze loNkulunkulu enjengomngane kaNkulunkulu. Siyananzelela ukuthi u-Abraham laye wayenjalo, kodwa uMose waze wabubona ubuso uNkulunkulu wazifihla wendlula phambi kwakhe emtshengisa ubukhona bakhe. UMose nguye wabona uNkulunkulu evula ulwandle phakathi laphakathi, abantu besedlula phakathi kolwandle, isimanga esimangalisayo esingazange senzakale. Yikho uMose nxa esebhala lapho uthi Nkosi wenu isiphephelo sethu. UMose wabona uNkulunkulu esebenza esiba isiphephelo, hayikhona kuye kuphela kodwa wabona izizukulwane lezizukulwane, njalo waze wabona ngelihlo elikhangele lakithi ukuthi kuzo zonke izizukulwane zonke uNkulunkulu uyisiphephelo. Esusa abantwana beGibhithe esigqilini, lalapho bephakathi kobugqili uNkulunkulu wayeyisiphephelo sawo, uNkulunkulu wayelabo. Andinxa sikhangela sinazela ukuthi uMose ngumuntu owakhulisa uJoshua ekhangelela ukuthi baqhubeke abantwana baka-Israyeli bengaphansi kukaNkulunkulu. Njalo siyakwazi ukuthi uMose nguye wathola imilayo elithumi ivelela uNkulunkulu. Simbona esiba loNkulunkulu entabeni okwe-40 days le-40 nights. Ngakho wayemzwisisa uNkulunkulu, wamzwisisa ukuthi ungubani. Uyakhuluma lapho uMose uthi zingaveli izintaba ungawenza umhlaba lelizwe kusukela endulo kuze kube nini lanini. Wena unguNkulunkulu, uNkulunkulu katshintshi. Kumbe sesiku 2021, kumbe kule COVID, kumbe kulani, uNkulunkulu katshintshi ubukhona bakhe. UnguNkulunkulu kuze kube nini lanini. Wayevele uNkulunkulu lo mhlaba ungabi khona. Manje lokhu kusitshengisani? Okokuqala, siphakathi kwalesi sikhathi esinzima kangake se-COVID, uNkulunkulu uyisiphephelo sethu. Balaleli bami, nxa kulo dubo lalo, nxa kule nkingo lalo, lukhona udokodo lukaNkulunkulu, lukhona lapho ongazifihla khona. UNkulunkulu uyisiphephelo sethu. Ayiso mali isiphephelo sethu, ayiso hulumende kodwa uNkulunkulu. Okwesibili, uNkulunkulu katshintshi. Nxa uNkulunkulu wayekhona endulo kuze kube nakathesi, kehlulwa yilutho. Ngakho okwesibili, ngoba lesibindi nxa uthandaza kuye, kehlulwa yilutho. UNkulunkulu kasoze ukuthi lokhu kimi kunzima kakhulu. Yonke into inkinga ophakathi kuwayo, uNkulunkulu unguNkulunkulu kuze kube naphakathi katshintshi. Ngakho ke ufuna ukukhuthaza ngalawo mazwi, zifihle kuye.
Kuyiphethe mfundisi.
Asithandazeni. Baba, sibongile namhlanje ukuba wena uyisiphephelo sethu, impilo yethu yonke ikuwe. Siyabonga abalaleli bambelalele, babusise bathinte uNkulunkulu ngezwi lakho elilamandla, egama likaJesu. Amen.
Lolo bekuluhlelo vuselela umoya sinomfundisi uSenisipanda. Tiyani indlebe kuhlelo lunye ngeviki ezayo. Lilami uNtungamile Nkomo.
Siyabonga uNtungamile Nkomo. Singakagqibi uhlelo lwalamhlanje wothi sikhangele inhloko zezinye zendaba ebesilazo. Impumela yokhetho lweZambia ilokhu ingakaziswa, kodwa esiphumile itshengisa ukuba umongameli Edgar Lungu unqotshwe ngamavoti amaningi kakhulu ngokhokhela ibandla eliphikisayo uMnumzana Hakainde Hichilema. Amasonto amaningi awavulanga lamhlanje lanxa umongameli Emmerson Mnangagwa ebethe asengavula kodwa kungene kuphela abahlatshwe amajekiseni e-COVID-19 womabili. Siluqhiba ke lapha uhlelo lwethu lwalamhlanje olivalelisayo nguChris Gande. Abangenelisanga ukuzwa indaba zethu lilakho ukuzilalela ebulenjini ku-www.voandebele.com.
ukulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa ku Studio 7
kusukela ngo 7:30 kusiya ku 8:00 ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 p.m. kusvika na 7:30 p.m.
Apo tinokupa inhau muririmi rweShona.